Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuMbimbitho 2024 ngoKeptuve. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngapha kunzima semathimini vele akula izinto umuntu ngoza phuma lebhaketi litsho litsho izinkonke lezifuyendapha kunzima sibi.
Izakhamizi eziningi emaphandleni zithi ngazela kudla njengoba amabele esejile njalo lamanzi ngasatholakali. Iqembu leyayo lendaza elinqobele Dynamos ngeviki ephelileyo belibhekane labosowabo namhla emagumeni. Salethulela ezabatsha lezokhulu lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi emaphandleni ezigabeni ezithiyeneyo zithi amabele asejile njalo lezifuyo kazisela madlelo. Ngesikhathi esifanayo zithi azitholi ukudla okumele kunikwe abalambayo ngurhulumente lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Japhet Moyo ohlala esigabeni senduna uMathupula eJolojo uthi babhekane lendlala enkulu.
Ngapha kunzima semasimini vele akula izinto umuntu ngoza phuma lebhaketi litsho litsho izinkonke lezifuyo endapha kunzima sikwazi ukuthi sizaphephela kuliphi ilizwe lapho singancedakala khona ngoba lapha ya elizweni lakithileni sibe kunzima silapha makhayonke lehulumende yethu vele ahandayo vele ayilandaba nabantu yona ezikhangelele enayo isayidi kuphela ukuthi ikwazi ukuthi mina yini engivusayo engikhangele iZimbabwe yami kodwa hhayi izinkonke ngemali ukuthi uthole nje imali okuthi ngungathenga impuphu impuphu la isidura 50 kg oma 500 600 yonke iaya vele kunzima nokuthi sizayenze njani vele asikwazi lani ngalo mdeli yakhwanisa ukuthi lani sincedise khonapho uma singathola abantu abasincedisayo shuwa lincede elizweni lakithi leli akula plane lokuthi singayenzani khonapho umuntu akeshiyele ekhaya engayenzi lutho lokuthi uthole njengama-priest job vele akula priest job engayithola ukuyayithola kubani priest job ngoba wonke abantu sebesebenzela impuphu kugcine sokuthi ayeva abantwana besindebeleni abafundi kade hayi sitshaywa isimo selizwe lakithi yilo into esitshayayo asikwazi loko ukuthi vele singayenza njani ukuze siphile siyilule elizwe nxa uyakhala phezulu lapho elizaze liye kuna khona silime next year indlala isitshaya kusukusela kathesi asikwazi vele lokuthi sizaphila njani sizayenza njani okwethu xa sezikhandle da unkulunkulu kuphela ngeyokwaziyo ngesesikhandele kuyo kuphela
seliye layibona indlala enje selokhu lazalwayo lina
angaze ngubone loku sikuzela kwabokhokho le kodwa kimi mina hayi angaze ngubone loku okuthi kuyaswelakala izwi lokuthi umuntu ethole ngibhakede ngitsho ngisho emasimini angaze ngubone ijini vele i-5 litre 5 litre kona vele uke wathi kumbe namhlobo umuntu uke wathi idle ihlobo phela kula hlobo okuthi umuntu uke wadle ihlobo ngitsho ngitsho kwalokuthi vele khonapha vele mbele nje mpongo ukuhlala vele angikwalokuthi ngayenza njani nangayatshisa unzima nokutshani kodwa kunjalo kungani kumi ililisiwe ziyadobhadobha sokutshile vele akusena okuthi kusabithi ogati koko okati avele lezisiwe ziyabe sezitshiwa vele ziyabe sezitshiwe ukuthi sikhala kiyo yonke into ekokwethu ukudla ukwenza ifuyo konke akula ukuthi nana vele singabambaphi sithiye ma
cela ke kuhulumende size ukuthi isicelo sakho sithini
uhulumende sivila ingenele sivile incedise sivile kuyaye ukuthi nje eminyakeni sayo siphezulu ehlobo manje kwalonyaka kwalonyaka akunzima kunzima sibili vele asikwazi ukuthi sisaya njanjani le kuyavuka uhlale kuphela ikhangelane kuphela ekhaya ukuthi vele ngekhaya kwakusazwanani ngoba kusela lo uthando omunye kathi ngamteza ngoba abantwana bakhangele kwabo kwabo uhlezi la ekhaya kayenzi lutho ukuthi ngiyisho kuzahamba akula lutho olungahamba
uyakhala njalo umnumzana Taimo Mpovu ohlala eBolilima East
esigabeni sakwezinyama lapha indlala esibhekane la inzima kakhulu nxa kunganikwe ezulu abantu abaningi abazange balime babadube abantu abaningi abazange balime ngenxa yokuthi izulu vele lapha kathesi kalinanga nyeke sithi lake lana kumbe njani alinanga izulu emadamu kakula lutho awulamanzi angenayo lemfula ayizange geleze ngedube okwenzakalayo ukuthi abantu vele sebebhekane lendlala enkulu kakhulu enxa ukuthi abantu kusebenzisa isigaba kumbe kwena le ndawo abantu ngobuningi bebe-relye kuthini badla ukudla okuphuma emasimini so phoke lo nyaka kakula lutho olutholakeleyo luphuma emasimini okungango ukuthi abantu babhekane lendlala enkulu kakhulu nxa kungasayenzakalanga ukuthi uhulumende wangenela ngokuncedisa kumbe inhlanso ezizimeleyo zabuya zangenela zancedisa ngokudla kwezinye izindawo izidumbu zendlala lo nyaka zingabonakala ziphuma emakhaya abantwana kubona baya ezikolo kuza kuba nzima ngoba umntwana kuzaba nzima ukuthi aphume ekhaya ehambe njalo esiye esikolo engadlanga ayijike engadlanga kuyaye kunzima kakhulu lokufunda vele kuyaye kungafundeki lokuhamba kambonti kungakwanisa ukuthi umntwana ehambe kuseleso simo esayidini yezinyamazana kokunzima ngoba utshani abuzange bukhule utshani bahlunga baphula baphelela khonapho phansi inyamazana ziyabuvuthuza nje kunjalo bubuncane sebuphelile lasemanzini emadamu amadamu kangangenisanga amanzi kakula lutho sikhuluma nje amanye amadamu aloku acile ukuba namanzi nalana amanzi ezulu la last of last year so kwenzakalayo ukuthi ludaka lodwa amanye amadamu vele kalamanzi totally ongakuthi inyamazana sizazibona lazo zisifi inkomo kunzima kakhulu abantu besikhalele ukuthi engxe mhlawumbe abanye bazancediswayo ukuthengisa izifuyo phoke njengoba nasizifuyo zakhona sizabe zicakile zibulawa yindlala njalo hayi kunzima indlala lonyaka leyi
sibi isimo samabele elubhane njalo lokugugudeka komnotho sokuthiye abantu abaningi bengelakudla ezindlini umnumzana Moven Qelisa Ngwenya ngomunye wababhekane lendlala
besikhona sithi khona senduthi lupane daluwa wawudume ngethimba manje ngathi sikawusalapho wabantu abafika khona isigodo so nala bethume khona amatete okulima imibhida i-dryspan usayile kwavuthuzeka akula lutho nemasini layo siyothembile kathesi kuthile vele akula kubatshayile abadala kakula nto abaphila khona sebengathemba labo balabantwana basemazweni ukuthunyelela nje i-remit yibo abangaphila kangcono
uhulumende uthi uzakwenza okusemandleni akhe ukuba abantu bengabulawa yindlala usanda kubika ukuba amabele bhose wonke ezabelweni ezijeneyo asethile ngenxa yokungani kuhle kwezulu ukubaselwa isikhudumezi somkhathi esibangelwa kakhulu lonyaka isehlakalo se-El Nino. Siyangena kusigaba esilandelayo siyosikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kukhutshwe ukhetho namhla kwele Russia lapho kukhangelelwe ukuba umkhokeli wakuleli lizwe umnumzana Vladimir Putin uzanqoba. Abalandeli bakamoyi u-Alexio Navalny ofele entolongweni bebezimele phandle kwendawo zokuvota lokhu kuzondise uhulumende othi badelela njalo bephule umthetho abanye babo sebebothiwe lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Associated Press umnumzana Chuck Schumer okudalele Congress kule Melika uthi abantu bakwele Israel sebekhathele ngombuso kamnumzana Benjamin Netanyahu athi kenzi kahle kulelo lizwe elilwisana leHamas uthi sekumele kuqhutshwe ukhetho asuswe esikhundleni kodwa uNetanyahu uthi kayindawo lokhu kubikwa ngabezindaba abaReuters. Okwamanje soku isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Sangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya igama nguntungamili nkumo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyahlangana sibingelelani bazalwana abathandekayo kumagumbi amanomhlaba ngosuku lwanamhlanje singathi sonke singasondela kuye umnini impilo, umnini mandla wonke. Sibetha kuye konke lokhu ongaba kusixaka. Njengoba siza kuzwa-ke lapha elizwini lethu lanamhlanje elitholakala encwadini kaNumeri kumbe amanani numbers nesilungu isahlukweni sika 21 siyaqala ukubala evesini lesine verse 4 sisiya phambili. Basuka entabeni yaseHori ngendlela yolwandle olubomvu uba bazungeze izwe lakwa-Edomi. Inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose bathi, nisikhubulelene eGibhithe ukuba sifele ehlane na? Ngokuba akukho sinkwa, akukho manzi. Umphefumulo wethu uyanengwa yilesi sinkwa esilulana. Verse 6. UJehova wathuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu zabaluma abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. 7. Abantu bafika kuMose bathi, sonile ngokuba sikhulume kabi ngoJehova nangawe. Khuleka uJehova ukuba asuse izinyoka kithi. UMose wabakhulekela abantu. Verse 8. UJehova wathi kuMose, zenzele inyoka enesihlungu uyibeke ensikeni, kuyakuthi lowo nalowo olunywayo lapho eyibheka uyakusinda. Zihlobo zenkosi ezithaneleyo, ndithanda ukubana sibonisane ngelizwi lokuthi impilo le iyafana lomuntu ohamba endleleni, iba lezinto ezinengi, ezinye ziyakhwabitheka, ezinye kazikhwabitheki, ezinye siyazidumisa, ezinye siyazigxeka. Laba bantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe besiya eKhenani bekhangelele okuhle, kodwa bephuma ebugqilini bukaFaro. Laba babedliswa imbuya ngoluthi, inhliziyo zabo zazimakha bekhangelele ukubana bazaphongusuka nje eGibhithe bazibone sebeseKhenani. Kanti akuzange kube njalo, kwakumele bahambe basuke eGibhithe beya eKhenani. Azange bakwazi ukuthi ekuhambeni kwabo bazahlangana lezigigaba. Yikho ke iBhayibhili liyatsho lapho esibale khona uverse 4 ukuthi inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Nxa siphila kuningi ukusiqeda amandla, kuningi kakhulu. Abantwana bakwa-Israyeli ababakhala ngokuswelakala kwamanzi baze bathi, lesinkwa leso ababesiphiwe imana silula, kasibafanelanga. Basola bathi, bakhutshelwani eGibhithe? Ngabe bazihlalela khona eGibhithe? Kuthiwa bakhuluma kubi kakhulu ngoNkulunkulu nangoMose. Into enhle nje ukuthi laba bantu sebebonile ukona kwabo, baya kuMose bamtshela ukubana abakhulekele. Lo owayekhangela inyoka yethusi eyenziwe uMose wayesila. Kutho ukuthi nxa sikhona phakathi kobunzima empilweni, kumele sikhangele lowo olamandla okusisiza. Singakhangela emntwini abakhangelanga la uMose kumbe u-Aaron kumbe ubapristi, kuthiwa bakhangela inyoka leyo okuthiwe bayikhangele, njengokutsho kaNkulunkulu basile. Wena-ke njengoba lawe ulunywa zinyoka eziningi, ukhangele bani? Asikhuleke Baba, siphakathi kobunzima, sifundise okokwenza nxa sikhuleka kuwe. Amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami Untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu-ke Mvukankomo, sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Boyithumelo Clowu, yena omela amalungelo ezifundi eGreat Zimbabwe University, njalo ephansi kwenhlanganiso yezinaso.
Izinto zethu ukuthi isibhadale i-4 USD rather than waiting to clear the issues. But Rayana, because when they wanted to clear the issues, then the list issues were 784 from 480. And that's Rayana. She started to see the Melana e 525, like for Ama Act, then Ama Ilo, she has 635, then medicine, I say, what is it, 850. Then, after that, so we are like, to our students, our children, to corner, like, if he's outcome, anything, in the, so I need to like, I'm a figure, if he's in the name. Then, admin, I tell admin, since we fit me in a requirement, we want to know if he's in. It's better than when you get in, at least in your case, you're going to, you are going to do a top up during this semester. Then, this week, severely, the new statement, Tina says, but I mean, 480.
In what delay? Ichoni ye ukuzifundi eGreat Zimbabwe University.
This student, our students, our patela ngama scholarships and stuff, but they don't have any English. Vani wa ama English every year, last semester. And they didn't even say to which corner the Zayans ama chopat. Mini wo wut amandona na lava nga lezi yela kona ngani piyatwa sewe funi gwenji man. Then, like, our fees, the last semester, really medical aid in funeral leave. Then, side battle in the 48, including medical aid in funeral leave. This semester, that is when we were talking about funeral leave and medical aid, but they are separate for the fees. Alright. Meaning, what is this, but they are for the double. 48 is, but they are medical aid, the funeral leave. This battle are food, medical aid, the funeral leave, guma. Service providers. That's that. Now the fees end after we are releasing it. See, include for medical aid and funeral leave. Meaning, in a semester, we have to pay funeral leave and medical aid is a chart.
Ave skolo lapha vati guino kukweze imali ze skolo lezi.
Vati kona fees yetu ngani ayikwani kwenza like into abafunde kwenza eskolo. Ofisi ya doing nothing. Akuna into abayenza. From the flat and my chairs, if any case is in, I feel very young, but still, right, the city is a one. In estimation, then I wonder what's known that I'm going to do. Now that he's trying to know whether anything is in my project, the money to like check funds and buy a yard, the they wait for maybe one program, like last semester, though, or the graduation. After graduation, we are going to accept our money. I'm not sure if it's not like you, okay? I won't leave. I'm going to lay, see what I see. I'm a boxy of that. I'm a person.
Abazali bona abathini ngalokho?
Ngokuthi thina sesifuna like sesibaropa because kathesi umzali into yokuthi ifees yani kwani sembela futhi sithi ifees ikhwelile. There are few abazali aza-understand abaningi abazwisisi. Omunye umntwana like abakathredi ifees yalast semester ukuthi abona imali bazakhe. Ufuna imali yokukhethisa that isikwelede plus imali yokurejista the senior efane elesinye isikwelede the other half. Akakayitholi i-registration ivala kusasa ukuthi ubuyela futhi kumzali yona leyo angayitholi imali into yokuthi ifees ikhwelile. Ngapho ufuna ubhadele isikwelede.
Usigaba sabatsha namhlabe sixoxa lo nkosazana Voitumelo Clow omela amalungelo ezifundi eGreat Zimbabwe University. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguThabo Kancube.
So akulo Thabo Kancube. Wezemidlalo intotelizi indaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba sePremier Soccer League.
Umdlalo ophakathi kwamaqembu abulawa ibulawa Chiefs kanye le Highlanders uphele ezingujikelo bhanqa 1-1 enkundleni Papa Fields. Iqembu le Highlanders yilo liqale ukulitshayela emambuleni njalo lihlohlelwe nguLinoth Chikuwa ngemva kwemizuzu engamashumi amane lanye 41. Kuthe lebulawa Chiefs lihlohlelwe nguNeva Rauji sekudlule imizuzu engamashumi amane lanhlanu 45. Umdlalo obusenkundleni yeBaobab phakathi kweChegude Pirates kanye leZPC Kariba uphele leZPC Kariba linqobe nge 1-0. Ngimele isidwe 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwezemidlalo njalo nje owaye ngumdlali wevolleyball uNtombikayise Khumalo ukhala ngokuthi lo mdlalo awuselayo indumela owawulayo ngesikhathi bona besadlala. Akesizweni njalo uJoseph Njanji.
UNtombikayise Khumalo uqale ukudlala umdlalo wevolleyball esesikolo seGreenfield Primary School eBellevue kobulawayo. Uqhubekele phambili ngokudlala lo mdlalo esefunda isikolo seAsha.
Ngiyadlala eAsha from 86 until 89, and then 89 I was chosen to represent iBulawayo, and then we went to Harare. We were being coached by uVulindlela no Ruben Ndebele, and then my national teams were being coached, I can't remember the name, but I didn't travel with them due to e-passport, so I didn't travel.
UMakhumalo uthi kwakungekho lula ukuyancintisana lezinye izigaba ekuqaleni.
Ngangakaze vele ngihambe eHarare, kwakuyikuqala ukuhamba eHarare. Kwakunzima lapho, kwakudlala i-volleyball. You know ukuthi ngathi ngifika laphana vele I think ngawisa amabhora ami wonke oyi-6 ngoba hhayi kwakunzima ngale kwakudlalwa sibili, kwakungathambanga sibili.
UMakhumalo uthe sesuke esikolo se-Asha wadlalela iqembu le-Highlanders Volleyball Club njalo uthi ngalezo nsuku bekuncintiswana kuze kube kuncane indawo.
Thina every Friday, Saturday, Sunday, it used to be volleyball from morning until 6 o'clock. To even go up to 12 ebusuku usidlala lapha ne-BCD. Right now, I've never heard of any matches or anything. So to me, I'll say e-volleyball has failed at this present moment.
Uqhubekele phambili uMakhumalo esithi ulesifiso sokuba ngabe umdlalo we-volleyball uyavuselelwa kufanele kudala.
Up to now, I'm still doing ama sports and I'm now a good cricket, unfortunately, because e-volleyball yafa ngaleso sikhathi, and we tried to go to see let it back, but we failed due to ama financials. But I wish ukuthi ingabuyela kusona leso sikhathi thina esasikuyo by then.
UMakhumalo usebenza eZimbabwe Youth Cricket Academy, yona eyayisaziwa ngegama elithi Heath Strick Cricket Academy. Ngimele isidwe 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sizweke abalaleli beStudio 7 bezikhulumela nje abafisa ukuthi sikuzwe ngalapha abakhona.
Igama lami nguJustice Moyo, ngizalwa eLwagwelo. Ngithanda ukubingelela abakomoyo komgwalo eLwagwelo. Ngibuye ngibingelele abakomoyo eDonsa. Ngibuye ngibingelele engafunda nabo eMjubiwa naseSt Faith kwamaChiya, nabo bonke nje abaseLwagwelo. Ngingakhohlwa nomkhaya wami uEzra Chisa Sibanda. Ngithi kunjani futhi.
Mina nguGatsheni. Studio 7 isuka engaseGwanda. Kade izandle kathi into eyenza elizweni lapha hamba njani. Yeshi, kathi vele uthulwanga khona lo phunga ukukhweza izinto. Ukuthi umuntu vele ngafakwa esihlalweni kuyukuthi yena wadliwa vele sifakwa okwefeva vele uyabe ngasecabanga. Kuyini ekhweza izinto zonke, ipassport kuyakhwela, kade ama-tollgate akhwelile. Bareyise imali yanga, bareyise imali yokuthi begcwalise izikhwama zabo. Nasi emgwaqo yefile, emgwaqo weGwanda Bulawayo, Bedbridge lo ofile, uhambe ukuthi ba amagodibhodi okuyingozi okokuthi imota ziyaphela ngamagodi lawa. But bona akulaa nto abayenzayo ngemali yangkhona, bayithatha begcwalise izikhwama zabo lama-trunk abo.
Linjani lonke kuStudio 7? Mina ngingukhumbu Ncube, ngilana eGoli. Ucela ubaba lo othi ucela umqondisi moyo we-MRP afike ewanke lebhinga akhulume inamba zakhe ze-WhatsApp kumbe nezefoni ukuze umoyo azofika kuwe khonapho okhona. Ngiyayazi na indawo yonke le yasewanke, kubo wanke lapho edeka drum eKanyambezi ethambesi ngale ecross mabale edete ecross dead ekamative etinde ngiyazazi indawo zonke lezi nasebhinga le kuba kusiyandlundu konke uzofika ebhinga kubuchunga ngiyazazi indawo zonke lezi ukuphi le ndawo wena faka inamba zakho zeWhatsApp ukuze umqondisi moyo azofika kuwe khonapho ngiyabonga Studio 7
ye laba-ke ngabalandeli be-Studio 7 siyabonga kakhulu lawulakho-ke ukuthi usithumele umlayezo wakho asizweni-ke abanye ukuthi bathini ngefacebook lapha-ke besibuze ukuthi sinjani isimo khona ngapho lapho elikhona nxa sikhangela ngokoma okunye okumangalisayo okwele Zimbabwe uThabisani Ntongande uthi ye okwalo nyaka isimo sibi kakhulu indawo yonke bakwethu kodwa-ke konke lokhu singakubeka ezandleni zikaJehova Unonhlanhla Promise Khumalo uthi kwaze kwaba nzima emhlabeni bantu akuselanto esingayenza ngoba nanku norhulumente wethu kasinaki nokusinaka kuphela esingakwenza yikuguqa sikhuleke bese silindela ukubuya kukaJesu nje ngoba kulayini into esingayenza usigciniwe sigci uthi ye bantu kuzima lo nyaka asikwazi lokuthi siyachatha ngaphi kuzobuya ke unkosi yazi inkosi lawude akulanto ezibambekayo lapha savota ye kodwa siyabona ukuthi lokho ngani kuyahlupha kuze kube uyake uloje Nkomazana Hlabangana uthi ya ngithanda uthango lwakhe lomjida lapho sijokile umfanekiso wathi sofakile wothango oluveza umuntu eqaqela insimu yakhe ngezigodo eziningi kakhulu kuzobuya ke umphikiseni Mkhize uthi abahlala kwele South Africa ake behlangane bayobikela uShembe isimo esibi kangaka lesi ngoba kumedinga phela emasimini kulolutho hambani liye khuleka khona ngale kuShembe u-Ivin Pofu uthi umnyaka lowo nezifuyo vele siyabona ukuthi azisathengiseki kokwamanje kodwa kulabo abanelisa ukuthi bazithengise ohlani nje lenze ngesikhaphe khaphe hhayi ke siyaboza kakhulu siyabonga lingadilwa lokusasa uthi ke sike sizwe ezomculo kwamanje
Salubona nobingelelayo uGoodman balele Ndlovu igama lami lokuzalwa kodwa ke igama lomculo ngisiza ngobanele ngingumculi kamasikandi ozalwa endaweni yakonkosikazi esigondlweni lokwazokay ekubi district ngaphansi kwenduna umtshane Khumalo ya ngokuhlala ngilapha koBulawayo ngiqale ngomnyaka ka-2020 lapho ngakhipha khona i-single track ethi ngizomlanda emathuneni emva kwalapho ngazokhipha i-EP egoqela leyo ngoma ethi ngizomlanda emathuneni i-EP sihloko sazo sithi imali yegazi Okwamanje umculo wami okungakabi khona ekulenjini kodwa ngikhangela ukufaka ngokudala ama-CD asatholakala kimi kunamba zami zeWhatsApp noma ezokufona ezithi +263 771 761 774 lapho entolakala khona ngiyabonga
shaye lomfana Goodman lapho uchayile sibe lokumangalisayo wazi wasikhumbuza umoya mfana ubheke umozi lothuli ngompa mfana wabulawayo. Siyabonga kakhulu. Singagqiba uhlelo lwamhlanje othi sikhangele kade silazo izakhamizi eziningi emaphandleni zithi kazela kudla njengoba amabele esejile njalo lamanzi engasatholakali. Iqembu le-Highlanders Bosso Jila Moya elanqoba eledalamos ngeviki ephelileyo libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lelebulawayo city namhla emagumeni. Sugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje olubalisemoyeni yenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.